izijeziso zomnotho kudala sathi zikhitshwe, kodwa ke siyananzelela ukuthi eziningi zangikhona ngama-targeted sanctions akhangele iziphathamandla zezanu-p f ezikade zisephula ulungelo loluntu, zisenza ukuthi-ke abantu banyamalale, abantu bangavunyelwa ukwenza imihlangano yabo. Yikho sithi thina izijeziso lezi ziphuma hathi ngokuthi uyacela, kodwa-ke ngokwenza. Ngibona ingane kabenze ukuthi izijeziso lezo zikhitshwe ngezenzo. Bangasitshela ukuthi odzamara bangaphi, sivunyelwe thina ukuthi sikhankase, siphume emsakazweni, singaboni izikhava kuphela. Lathi siyafuna ukuphuma emsakazweni njenge-M D C Alliance. Ungenzi izinto ezinjazona lezo, ngithemba la i-America izakhe khipha la ama-targeted sanctions. Siyavumelana sonke njengamazimbabwenzi ukuthi ama-sanctions kasiwafuni, kodwa-ke akube izenzo kungemazwi.
Baba Gawule, abantu abaningi bathi ukwesulwa kwezijeziso kusezandleni zenu njengeZANU-P F. Okudingakalayo yikuthi nje lihloniphe amalungelo oluntu, lihloniphe umbuso weningi.
Ye, into ekhona ke ntungameli ukuthi lapha ngibona ngani iqiniso bathi likhulumeni linjalo, zihlobo zami. Silungiseni ilizwe lethu ngokuthi sime ngeqiniso, sithini lapho kubonakale khona, sithi kubonakale lapho kulungiswe khona, sithi sivume ukuthi kulungisiwe. Nginanzelela ukuthi inguquko ebekhona ngesikhathi uMnangagwa ethethe isihlalo sokuba ngumongameli waleli lizwe, kube le nguquko eningi kakhulu emele ivunyelwe ngokuthi isuswe ama-sanctions la akade khona ngaloko sokwenzakele. Ungananzelela ivila kwi-independence, nxa ukhangelela izolo lokho othamisa bebekhona phana lapho bekhulumisa kukuhle nje yonke into kusukela khonaphana ngesikhathi uMnangagwa egcotshwa kuze kube lanamhlanje. Izinto azikhulumayo lento azenzayo ukhuluma khona okwakho akwenzayo, ukusho kusithi-ke ngokunjalo bese sikhangela ukuthi hawu bakile. Kanti manje ama-sanctions sengawani njengoba lakhathesa kulokuthula, kulungiselela ukukhetho, abantu bazikhulumela, abantu bazenzela imihlangano bakhululekile. Abantu kunje sikhuluma amabandlalana azombangazwe ngale kithi kobothotho ngabakhankasa bayenza into endle yabo, bakuhamba indawo lapho abafuna khona, bangena lapho abafuna, bakhululekile. Futhi angikwazi ukuthi kanti shiwa osokungathiwa ilungelo loluntu elikhulunywa ngalo iliphi ilungelo loluntu olusadingwa ngalokho esesikubonile okuhle kangaka. Ngabe sikhuluma nje sinje siyasinadalala ngendaba yekheshi yemali khonoko kuyate isamhlophe ukuthi kule sabhotage ekhona kweyinye ikhona eyenziwayo ngabomi ukuthi izinto zingalungi endaweni yemali.
Baba Ndlovu, yebo ukusilela kwemali kubangelwa izitha zeZANU-P F na kumbe kubangelwa ikakhulu ikuthi njengelizwe akukho okuningi esikuthengisa kwamanye amazwe okungasilethela imali?
Mina lokagawule sivumelana entweni ezimbili. Okokuqala, sivumelana ukuthi ama-sanctions kahambe. Okwesibili, sivumelana ukuthi uMnangagwa ukhuluma kuhle, kodwa-ke sithi thina sifuna izenzo hathi amazwi. Ekukhulumeni uyakhuluma sibili uMnangagwa ama-sweet nothings okungatshintshi lutho. I-economy ilokhu isehla isiya phansi. Sithi thina uhlupho esilalo eZimbabwe kayisilo lokuswelakala kwemali, kuswelakala umaneja, kusenakala uplana, kusenakala umuntu ozenza izinto ziqaqe, i-economy yelizwe ithuthuke iphumelele, imali ibe khona. Ngenelisa ukuyayibhenka, ngenelisa ukuyayithatha, hathi ukuthi ngingayibhenka isingena emgodini kayisaphumi. Yikho esehlukana khona-ke leZANU-P F khonapho ekuthini-ke i-economy yona ngokwayo iyazisebenza yona. Singathi kufana le nature nje ukuthi isihlahla kumbe inhlanyeli ngaba phansi lela ikhule ithini la economy njalo, kodwa-ke i-environment ekhona bayehluleka abeZANU-P F.
Akuyigqibe Gawule,
ngifuna ukuqala ngibonge kuba bazala iqiniso alikhulumileyo ukuthi ama-sanctions kumele asuswe. Alokho ndithanda ukukubonga kakhulu Ndlovu, ngoba abaningi bakhona iningi labo abantu bakhona bavumi ukuthi ama-sanctions ayalimaza umumi welizwe ukuthi njalo akhona. Khonokho ndithanda ukukubonga kakhulu. Bese ngibonga futhi ukuthi hhayi uMnangagwa sibili ukhuluma kuhle kakhulu. Okukhuluma kuhle kutho ukuthi akwenzayo yikwathi afisa ukuthi kwenziwe. Yikudiliza kulula kodwa ukwakha kunzima. So ukwakha kuyathatha isikhathi, izinto ziyakhona ezinye zathatha isikhathi ukuthi zibe esemumeni ongcono. ngcono kodwa ngabona kwakhathesa abantu bezimbabwe bangamnikela iyithuba umnangagwa ukuthi aqhubekele phambili emnika item lay ngile qiniso kunenge aza kwenza akukhulumayo khonoko ukukhala nje kwe-MDC ukuthi webakala lokhu lalokhu la ikuthi kujayelekile nje ukuthi abafowethu nxa sokusiyafika isikhathi sokhetho bayabamba lokhu bebamba okugrawundi bebambe lokwana bebambe ukuthi hhayi asiyani kodwa akubuye ngesikhathi esifaneleyo kodwa kungasilo khetho olulandwayo